olamukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo
lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
sadliwa yi-Judicial Services Commission bavele bekanjiwe ngabantu i-process of nomination ukuthi hhayi siyafisa ukuba umahluleli omunje angakhonsidwa kumbe akhangele kulabo abangaphakanyiswa basiwe ku-Supreme Court.
Ikhomishini yebona ngokusebenza kwemithethwandaba lamuhla ibuzisisa abahluleli abalithumi abavela kudale le-High Court le-Labour Court abadinga umsebenzi kudale le-Supreme Court.
Okwakhathisa kanyinda nje izithuba ngaloko izikwanyana abalakho, kodwa indlala ikhona yeyo okubangela ukuthi abantwana banganelisi ukuya ezikolweni. Bangabe sebekhona vele abanganelisi ukuya ezikolweni kabezi ngenxa yendlala lobuyana.
Indlala iqhubeka isidla ubhedu elizweni ikakhulu esabelweni seMathebeleland South lapho inhlanganiso yeRed Cross ethi inkulungwane zabantwana ezintathu kazisayi esikolo ngenxa yezizathu ezigoqela indlala.
Uhulumende weSouth Africa uthi lanxa kulokungahlaliseki kwezizalwane zakweZimbabwe kudaba lwengwalo zokuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni uzakwazisa ngenyanga ezizayo ukuthi lolu daba luzaphathwa njani.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokusebenza kwemithethwandaba namhla ibuzisise abahluleli abalichomi abavela kudale le-High Court laku-Labour Court abadinga umsebenzi kudale le-Supreme Court. Abavele phansi kwe-judicial phambi kwe-Judicial Service Commission of Zimbabwe laba babalisa abahluleli be-High Court abathi umnumzana Nicholas Mathonsi, umnumzana Chinembiri Bunu, uCharles Wongwe, Samuel Kutka, Lavender Makoni, Happias Joe, Susan Mavangira, lo Tendai Uchena. Abavela kudale le-Labour Court ngabathi uyuna Makamure lo Messi Moya Machanga. UChief Justice Godfrey Chichika usiku nguye obekhokhela osikomithi be-Judicial Service Commission embuthanweni obuse-Rainbow Towers esigodlweni. Phansi kwesisekelo sombuso esakudala ukukhethwa kwabahluleli kwakungumlando kaMongameli Mugabe kuphela le-Judicial Services Commission of Zimbabwe. Kodwa isisekelo esitsha sithi uZulu nguye omele aqale akhethe labo afuna bangene kulumsebenzi okuyinto ayenze kunyanga ezedluleyo ngemva kokuphiwa ithuba nguhulumende. Sixhume igqwetha umnumzana Lucas Nkomo yena othi kuyajabulisa kakhulu osokusenziwa phansi kwesisekelo esitsha.
Indlela le ikhanya ingcono kakhulu uma siqathanisa la lokwakusenzakala ku-constitution endala eyatshintshwa kumnyaka odlulileyo. Okuhle ngayo le ndlela yokuthi abehluleli ukuze bafike kusibanga sokuthi bayabuzwa be-interviewa yi-Judicial Services Commission bavele bekanjiwe ngabantu i-process of nomination ukuthi hhayi siyafisa ukuba umahluleli omunje angakhonsidwa kumbe akhangele kulabo abangaphakanyiswa basiwe ku-Supreme Court. Ngakho-ke bonke abahluleli abangena kuma-interview la ayenziwa namhlanje bakhethwe ngabantu jikelele nje kumafomu awafakwayo kuma-newspaper ukuthi hhayi sikhangelele ukuthi sidinge abehluleli abangaka ukuthi bajoyine kumbe bakhwezwe baye kunkundla ephezulu ye-Supreme Court. Ngakho-ke abantu bafaka-ke lawo ama-nomination papers. Yikho-ke sokukhethiwe ukuthi hhayi sizayenza ama-interviews abazabizwa ngulo lalo lalo. Ubuhle balokho yikuthi kuveza ukuthi indlela yokukhethwa kwamajajini ingani sisiba segcekeni, ngoba uma ekhona umuntu kumbe ujaji ongathi abantu babona ukuthi hhayi ngokwenza kwakhe ube fanele naye aphakanyiswe asiwe kunkundla yaphezulu ye-Supreme Court, uma kungasayenzakalanga lokho abantu balapho uba bathathe inyathela lokuthi badingisise ukuthi ngasizatho bani inokwehluleyo ukuthi umahluleli lo aphumelele kuma-interview lawo. Njalo kulomunye umthetho okuthiwa yi-Administrative Justice Act okhangela ngendlela inhlelo zikahulumende eziphathwa ngayo. Lowo mthetho ungasetshenziswa lanxa kunabahluleka sebekhethiwe basiwa phezulu. Ungasetshenziswa ukuthi abantu uma besola ukuba kulo mahluleko osiwe phezulu kodwa bekhanya engafanelanga ukubana asiwe phezulu kumbe omunye okade fanele asiwe phezulu ethiwe. Ungasetshenziswa lo mthetho ukuthi i-Judicial Service Commission iveze izizathu.
Umnumzana Lucas Nkomo ligqwetha sixoxela ekobulawayo.